Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abanengi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singaphi. Siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathane nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-PF lidaniswa ikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eZifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lincikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla nelemelika. Iningi likazulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yabandla leZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insizwa South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abanengi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singaphi. Siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathane nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje. Uma kuthe kwaba khona akulethwe phela etafuleni abantu bakubone ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yoba nabo bani. Ayikonibonsa amabutho sesiwe athi ongathilokhinto. Lokho ngabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi labasansizi ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Amangwe awalungisi wathi nxa into vele ifunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba manje sitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi. Kulo ubo kuthiwa kona ibandla leZANU-PF kumbe amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa uNkosazana Dabita Khumalo lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi wenze kahle uTrump.
Iqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umupha phakathi kwabantu ukhwehlele ngoba ungathini ukuwotha sesithile ngokuthitha emakoti inyanga yonke nabengikhuluma ngayo lokhu esitshitha amakoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotha ekusenini ndantambama babethesa amaqala angazwakaliyo singathi siyasukuma sithi sikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiegasi sikhuluma so izibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalotho uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma sebehlulekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphume
uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule
kambili lapha usikhuluma nezalane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombile ngombhobho so kuzamele ukuthi dinga izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepha
abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani isakamuzi sakobulawayo
uyabona ijeziso ezizalokhu uzabona kakhulu uyabona yiyo into kade ifunekwa zona ziya
umnumzana sogogwana moyo ohlala egogwe usekela imibono kambulani
upresident Trump eamerika wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle siyamsekela sidinga ilungelo lethu ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong ingakasiboni uwrong umuntu ungasikhilimisi
uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kamnangagwa
ilungelo loluntu lokho lisethulwa akula nto yomuntu elungiswayo eyenziwa kahle khathesi ngisekhokhokusheni lokhu abantu bayagijima okuntu okumangalisayo kathi sothala indlu zethu akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe khathesi aluswazi nogodo kuphela
kule nkokheli yebandla le-ZANU PF efika phose amajumi ayisitshiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika uhulumende weZimbabwe usexhathe amakampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe kulandela ukususwa kowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017 ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube
Siyabonga Dube lokhu sikudaba lunye intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF
omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eye-Broad Alliance Against Sanctions eyisikhulumeli sayo njalo unkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso
mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy kule guided democracy akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa kwele Melika sabona unkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqilibezelwa nguTrump kukhetho emuva uBush wanqoba ngamavotes amane kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqilibezelwa kodwa ele Melika alifakelwanga izijeziso zenotho
uqhubeka unkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela
ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy iphepha ayivumi ukuthi thole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma-sanctions kunje umna wami wehlule ukuvula i-nostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma-sanctions
umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kuZANU PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano we-Southern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso
siyehluleka esingakuthi yi-international trade ukuthi senze i-breakthrough siphumele kwamanye amazwe sithengise into zethu sikwanise ukubana sisebenzelane lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho so kuyasilimaza kakhulu lamanye amazwe aluthando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo abomelika laboyurophu ababe bathembisa ukubana lingasebenzisana leZimbabwe asiyi kulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu
usekeli webandla le-Labour Economist and African Democrats umnumzana Patrick Ndlovu uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ilizwe liqhubekele phambili
kube nokuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto kwelizwe of course singatshiya indawo ye-corruption ukuthi i-corruption layo ikhona singakhuluma ngama-sanctions yes but indaba ye corruption la simele sikhulume ngayo ukuthi i corruption lapha eZimbabwe kanye ngathi khona ayifayi so iphele ngoba bona lawo abaku government abafuna ukudila nayo.
Esinye isakhamuzi semzini weHeathcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kungurhulumende weZANU-PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesa ixesha elikhulu ngokulokhu isapotana le-government yezanu leZimbabwe. Akula nto ezatshintsha, abantu laba ngamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abazithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwele Melika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela ivalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko ethulwe lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto endluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zitokobesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabaningi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla silindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi ule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleligciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Ukuhlolwa konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leligciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ikuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izizalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa besifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minwembili i-$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa umongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani ye-Ethiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhitshwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende i-union dispensation nalesikiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulekise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alokhu esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo bethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa. Into esayilwelayo vele salele umhlabathi, salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phembelela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali. Ungakhangela kanti zakunika isibonelo zendawo zakithi ngapha kobonyama Ndlovu Jolotshe kwakungamakhiwa ophilosofa ohudi labo Martin Oz labantu yiwo bodwa kuphela babekhona. Kathethu ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana bathi abantu bathole indawo zokuhlala. Indawo leyo yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions. Asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Siye kuwe baba Mkandla, ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba nama-sanctions. Ayiso voluntary ye-America kodwa lokhu kanti kwakusenziwa phela kumbuso kaMgabe not le i-new dispensation kumbe le-new republic. Asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani kodwa ke kwaye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona mvele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende kuyemele ezaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yikho kunto emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaleyo akho kuthi emele kuzokhuluma ngama-sanction ama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhethwele into endala.
Hayi kuyezwakala baba Mkandla, iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubani hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule, umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions siyabona kodwa ke asikhangeleni phambili, kuthini wena?
mina ngiyavumelana lo mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngamasanctions. Amasanctions la kanti ngaso zasuswe vele ngabantu laba. Abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abasathathela ama-resources ethu lapha. Thina silakho konke inothothi silayo la asisebenzeki siqedele i-corruption yesilimazayo kanti. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu. Siyakasiye phambili asiluyiseli i-corruption sikline aphi senzela ithi indawo ilizwe lethu lihlanzeke. Abuzabona la ma-investors ethu yegijima yonke into esibathi asikhulume ngisenza. Okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede sifusise ndawo. Ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe yilaba abantu bafakela indaba eleni. Ukuthi wathathelana umhlaba wethu wabe funa umhlaba uye ngabantu abalutshwana amakhiwa. Ophilosophe labo wuthi labo Martin Oates ngoba bathathwa babe khona umhlaba wonke sethu siyagwala iganga kumhlaba wonke lo wabantu abathathu abantu abangu 4 sathi ungathi ilizwe lami ngelethi lelo igcalwele umhlabathi umhlabathi wothi awulwelayo bawuthatha kumhlabathi lanqaka kumbe zathatha ngezinye indlela ezinye ezinto abafuna ukukhoreka lapha kodwa bawuthatha umhlabathi kumele siwuvikele njalo bese sibumba umnotho wethu phezu kokuthi kumele singabi ne-corruption.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, awubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokho ekhala lapha ngama-sanction ona lawo. Kuhle kakhulu inkunje njengayona le. Iyasibonisa lokho okuyikho kulithutha nokungasikho kulithutha nokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi lokho esikhala ngengoma ukuthi kulama-sanction. Hayi, mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption lekhulunywa le, hayi kajele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokho esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokho lakhe kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senze into eqondile yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko obexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, iZPP, ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla leZANU-PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela ngelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetrol ledizili ngali mali. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuthi ngamasotha kuhlangile. Bese kulandela yonizanu PF akumangalisi ngoba konke kona lokhu kukhinga ukuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi beprotecte izanu PF ibilokhu isembusweni. Ngayilizwe elilungileyo eliledemokrasi ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubamba umbuso ngenkani. Ngamapholisa namasotha bangaphansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingcenyozane labo MDC bethaya nabodwa amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberfield ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani ukuthi uyabhoda emakhoneni ezikhona kule pholisa lime lenja lilesigodo babhodabhoda le mpobhe ethawa ukuthi abantu behlale beyithukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalokho.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Kuba bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longena pemba kumbule pemba kumbekela pemba lo lama phephapheleleyo ukugipa wavutha wonke umuntu so somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabi lama incidents amaningi ukuthi abantu selo bazuthi hey ngiyabona laba abantu bevuya lapha kuyasiwana i-violence yabo yena liyana so la as minors sisahambi sikhuluma sinje kwampe gwanda sisamile sethukile sikwazi ngoba ungahamba kusase uyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomnye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabe uyasuphuma babazi abantu kumele bayivota but ngolaka lwabo le-violence yabo sebetshaya anyone oficakele endaweni zezimayini lizezwa very solid i-gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapolisa
uyavumelana lakhuthi ikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-Garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwanga ezinye izisebenzi zikahulumente
kuzele ukuthi kuthathiswa amasotha namuhla thina isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sikuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqoke iyunifomu lamakhadi abayemsebenzini lanxa susuthi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla ukugijima bekulwa ngoba bayayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi ubona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupira sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu
Alo-ke ngumnumzana abekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga westudio 7 esegwanda Kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlaba jikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors lincikilane lele Algeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarber Field Stadium koBulawayo Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Yephele kathorini ngabizele CAF isazi ukuthi amasiganeza asenelisi ukudlalela endaweni ngoku. Sokumele sidinge isibhedlela ngaphambi kwelizwe ukuze sidlale umdlalo weZimbabwe sidlala e-Algeria. Asesibaphendula abe-CAF icela ukuthi bakhangele udaba lolu. Basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria kule Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli i-appeal yeRefa. Bathe bayasiphendula oke simelele kibo ukuthi iyahamba njani. Nasabaphendula sifithi siyacela ukudlalela eBarber Field.
Kubangayala sibili lizakwenza njani Baba Khosela?
Phela nqathe leyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kule Afrika. Yazo nilalile lokhu abasitela khona.
Singathi kodwa sekulike lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonaka leZimbabwe kumele lidinga inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona kungamafushane
kulamanye amazwe sasixukusana ezikebhenile kodwa sesibele imihlangano eminingi njalo lohulumende yalo hulumende sesiqalile ukulungisa ama-statement yikho sabhalile sabathi hhayi liyabona ke imisebenzi iqalile nazi incwadi esizwe nguhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona okokwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo ethathi libhalelwe iphalamende ukuthi sibuye siyohlanga labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asingelisi ukubuya ukuthi sixoxe ngoda lolu daba sicela ukuthi ilanga lolo daba lifikisele phambi
singathi-ke uhulumende ukhanya ngazani uyanceda lamakhansili kume njani
uhulumende uyanceda kakhulu sesiyele mhlangano eningi uhulumende ungabuya kwelinye isa-sport stadium uyabona ukuthi sokulo msebenzi esiqalezele kwenziwa ungahamba emagumeni balose stadium uyabona ukuthi imisebenzi yenziwa sibili uhulumende ukhetha udaba lolu wabona ukuthi udaba oluqaphekileyo wasaqalisa ukudalenzawo
singathi-ke nxa sesikhangela baba Khosela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini xa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungise konke lokhu
hayi imali eningi efunakala imali eningi kakhulu
siyabonga Gibbs Dube isikhathi yasavuma uba siqhubeke sonke ubekhuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZifa silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lelani
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.